okubalulekileyo okumqoka okuyinqaba yenqobo okufanisa abantu bakithi bakuzwisise yikuthi ibandla lesupusi nxa sikhuluma nge-highest decision making body umzimba ophakemeyo othatha izinqumo kuthiwa yi-citizens national assembly ungananzelela ibandla lesupusi lisungulwa yiyo i-CNA eyayithatha izinqumo eyayivumelana eyayihleli ibalisa ukuthi khathesi kuhamba njani khathesi kume njani khathesi izinto zitheni. So lokho okunye okukhulunywa ngabanye okungaphandle kwe-CNA hhayi ngamaphupho nje zinganekwane yinto yabantu abahlezi ngaphansi kwesihlahla nje beshisa nti uyazi ukuthi kupolitics omunye ayezihlangesiyaninje kuphela.